So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Elinga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 31 Zibandlela 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Indodana kamnumzana Phati Janda owake waba ngumsekeli kamphathi mtambo wezokulima ibotshiwe izolo ngemva kokusabalala komfanekiso wevidiyo otshengisa ebhaxabula izisebenzi zeplazi lakhe ngoswazi. Kwezokhetho, izakhamizi zesigaba seMatabeleland South zithi umumo mubi kakhulu ngoba abantu bayethuselwa behlukuluzwa phambilini kokhetho.
Esinazelelayo nje ukuthi izano yona ngokwayo ibhizi thina siyavalelwa ukubana sikhulume labantu noma ungayenza umhlangano private ekhaya lakho.
LeZimbabwe likhangelelwe ukusayinelana izivumelwano zokuthuthukisa ilizwe lomongameli Alexander Lukashenko wele Belarus ofike izolo eHarare ekhangelelwe ukuba selizweni okwamalanga amathathu.
Sina sibona ngani ama bilateral relations between Zimbabwe namanye ama countries aya benefita Zimbabwe as long as i relationship yakhona ingekho leyo colonialism kumbe imperialism.
Ezinye izakhamizi zesiqinti sakwele Botswana esithiwa Dudume esiduzane lomngcele weZimbabwe zikhala ngokudalwa kwamacala ngabadabuka eZimbabwe.
Sekwavela kwaba injayelo ukuthi icala lingenzakala kuyaba irudaba lokuthi ngabantu baseZimbabwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Indodana kamnumzana Phati Janda owake waba ngumsekeli kamphathi ntambo wezokulima ibotshiwe izolo ngemva kokusabalala kumfanekiso wevidiyo otshengisa ibhaxabula izisebenzi zeplazi lakhe ngoswazi. Kodwa uPhati Janda Jr. oleminyaka yokuzalwa ngamachumi amane 40 ubikwa emiswe emthethwandaba. Kodwa wahle waphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail. UJanda yena ubikwa esithi utshaye izisebenzi zakhe ezintathu ezibalisa besifazane ngoba zintshontshe amasaka amagwili eplazini lakhe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Kwezokhetho, izakhamizi zesigaba seMatabeleland South zithi umumo mubi kakhulu ngoba abantu bayethuselwa behlukuluzwa phambilini kokhetho. Isigaba seMatabeleland South silama constituency alichumi lantathu athathwa libandla leZANU PF ngaphandle kwesisodwa eseGwanda Central esaya kuMDC Alliance kukhetho lomnyaka ka-2018. Ingcweti kwezombusazwe zithi kuza kuba nzima ukuthi amabandla aphikisayo anqobe kulesi sigaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMatabeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo yena othi umumo mubi kakhulu esigabeni lesi.
Baba Gandhi injani vingelele labalaleli. Baba Gandhi kulungiselela ukhetho. Ukhetho luseduze njengokutsho kwabo abayiba bhekenezo khetho ukuthi singakhethweni ngabo July khona lapho. Ngasibheka isikhathi okulungiselela sithina siqala ukulungiselela ukhetho sikhuluma ngendaba yekhetho ebantwini from last year. Ni abantu bamelele ukhetho ngoba sebediniwe. Ngasinanzelela idelay esesiyithola phezu kokulungiswa indaba yeziqinti. Sibona ngani izano ineplan yokuthi nxa isikhathi sesifikile waphonga ukuthi ukhetho solufikile bengafuni ukubana abantu baqale ukukhampela ngoba kunje nxa sinanzelela eMatabeleland South akasikabi kwazi kahle ukuthi ama conference kulahleka kangakanani ngoba sibe sizwa just for a proposal kuthiwa khona siluze i1 khona manje abantu abakwazi lokuthi kuhamba njani even indaba yama ward ngendlela abayenze ngakho abantu bazo travel nxa kungaba kuzohamba kanjalo ba travel for 8k 10k besiya kulapha bavotela khona engunanzelele yikho ukuthi abantu bona ba ready ngokhetho abantu sebedini babakade noma nini ukhetho lungaba khona esinazelelayo nje ukuthi izano iqalile yona ngokwayo ibhizi thina siyavalela ukubana sikhulume labantu noma ungayenza umhlangano private ekhaya lakho ukukhuluma labantu usokuthiwa awusahambanga awusayenzanga ngokomthetho itsho ukuthi ngezinye indlela ene sebesiza ngeviolence ngoba hayi kunzima kuground
manje lona ukhetho oluzayo libona ungani luzaqutshwa ngemfanelo na
babagandi ukhetho oluzayo angeke luqhutshwe ngemfanelo ngoba already sokungama problems amaningi kakhulu uthi nga i-voters roll akasinayo nxa uthi uyananzelela uzobe kutshela ukuthi abantu asebe abasendana engaka bangaka kodwa kule mizi emakhaya emawadini thula ukuthi kule ward elabantu abangafiki le 2000 uzokuthe ndawana engakule labantu abayi 2000 izekelo ekukhulumayo i village thula ukuthi ile mizi eyi less than 20 but uzokuthi labantu abayi 1500 so kubonisa ukuthi vele kasoze lwakhulule kukhethe kodwa sizama ngamandla wonke even njoba manje siloke siregister abantu ukuthi noma sebeqalile ukulungisela indaba yerigini noma kanjani abantu bazimbabwe sebedini so ukhetho oluzayo asoze likhululeke ngoba i-violence siqalile lapho sihamba khona sikhanjwa kuphela sihlukunyezwa so ngibona ukuthi ukhetho asoze lwakhululeka kodwa ngeke sidele ngoba akula esiza kwenza ngaphandle ukuthi sizikhulule njengobana esitsho ukuthi izimbabwe yakhiwa ngabahlali bezimbabwe nathi city khona ezCCC abantu bezimbabwe bonke ama citizen kungcono sizikhulu sizikhulula njani mele sivote ngobunengi siregister ngobunengi njoba siregister sivote ngobunengi siphinde siwine kakhulu
lo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini sihlalo webandla lesi esigabeni seMathepeleland South
Asamben matuta siyo vota
Asamben matuta siyo vota sivote nkulu
eZimbabwe likhangelelwe ukusayinelana izivumelwano zokuthuthukisa ilizwe lomongameli Alexander Lukashenko wele Belarus ofike izolo eHarare njalo okhangelelwe ukuba selizweni okwamalanga amathathu uhulumende weZimbabwe uthi luqakathekile kakhulu uhambo luka Lukashenko lanqa abalwela ilungelo loluntu labamabandla aphikisayo besithi ilizwe lakhe liyephula ilungelo loluntu njengeleZimbabwe njalo omongameli bobabili ngontando kayiphikiswa ukuhlaziya loludaba usithandekile emhlanga weStudio 7 uqoxe lomnumzana Innocent Ndivali umkhokheli webandla leEconomic Freedom Fighters
Tina sibone ngani ama bilateral relations between Zimbabwe namanye ama countries aya benefita iZimbabwe as long as irelationship yakhona ingekho leyo ecolonialism kumbe imperialism and njalo sike sezwa ukuthi eBelarus akula political party ephethe kwamanje upresident lo ovakatshileyo ukhokhela iassociation and sike sezwa iassociation leyisithi ifuna ukukho veta into a political party and sesike samuzwa yena sithi hayi kasoze ebayalisi yalo kasoze ebe against it so on that sibone ngani hayi uyalalela abantu bakhe so thina ikuthi eZimbabwe sisebenzisa imeasurement yeAmerica neBritain ukuze sidefine ubuhle kumbe ububi begovernment whether ni government yakithi government yamanye amazwe sisebenzisa amehlo amazwe lawa America, Australia, El Canada, and so on. Who possesses the final team as a Zimbabwe? And Jalo, Ako Nama political parties in Zimbabwe, Anga Vumeli Avantuguti, the former structures, Anga Vumeli Avantuguti, the Ketwen, Anga Vumeli Avantuguti, the political party, Ya Kangela, Mas Kangela, or Triple C, Avayala Uti Avantu, the Congress. So, it difference yakona ayikhatshana kakhulu ngoba nxa kuyukuthi sijaja that way then it means ukuthi loo ndoda olalela abantu bakhe abathi bafuna ukutshintsha i-organization yabo yi-political party esithi ngasoze bayali then sesicompare labo-triple C hayi sibone ngani yena umore democratic than amadoda lawo.
Abanye bayamsola lo umongameli bathi ngontando kayiphikiswa njalo kananzi amalungelo oluntu. Kambe lokho kungaphathisa ele Zimbabwe kumbe kungalibuyisela emuva njengoba lo mongameli Mnanga Kwalaye abanye besithi kalaleli intando kaZulu.
Angeze ngatsho ukuthi i-relationship yabo iminjani kodwa engikwaziyo ukuthi as long as it is beneficial to Zimbabwe hayi asila problem lakho lokho thinezi EFF Zimbabwe. And as I have said, Uguti, a relation between Belarus and Zimbabwe, those are not personal relationships. Those are bilateral relationships that were started around 1992. And Saze Sabona Ubabu John Komo Esiavara Changonangan, and Nama bilateral relations lawa Akanya Aya Kula Aya Pamdialo Akanya as benefita Jengelizwe. So for the Sikangelisi Sebuti, what are the benefits? Singakagijimeli entweni ezimbi. Singakhangeli nge-negativity everything. Kufuze sibe constructive, sitting as criticizer, sile information etsho ukuthi hayi kuphambaniseke lapha lalapha. So thina be-EFF sitshaya ngento okuthiwa yi-superior logic and you must know ukuthi thina i-EFF vele imi le-Russia, i-Belarus imi le-Russia. Abantu abasupporta ye-Ukraine yibo abathethisa i-Belarus kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali umholi webandla le Economic Freedom Fighters Zimbabwe obexoxa ecingweni le Studio 7. Ezinye izakhamizi zesiqindi sedudume kwele Botswana esiseduze lomngcele weZimbabwe zikhala ngokudalwa kwamacala agoqela ukubulala besethesa abadabuka eZimbabwe umlando wokudala lawo macala iningi labo eliqatshwe ukwelusa izifuyo loba ukulima emaplazini. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba eStudio 7 umqondisi Dube esipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Abahlala emangweni weTutume bathi sokola macala amaningi adalwa ngabantu abachapha umncele bevela eZimbabwe bebesebebaleka bephindela kibo ekhaya. iTutume igoqela imizi embalwa ethi mayitengwe nkangesi netelesipina zona eseduze lomncele weZimbabwe. Usiba lukhulu amapholisa eTutume umnuzana Kabo Batirwang utshele intatheli izindaba othi kulokuganga osekubhahile kulesi siqinti. Uthi kula macala okubulala asanda kudalwa alokhu engaxazululwa konke kukhomba ukuthi adalwa ngabantu abadabuka kwele Zimbabwe. Uthi iningi ilabe eZimbabwe litholakala eTutume ngelisebenza ongekho emthethweni njalo kuba nzima ukuthi amapholisa axhumane labo uma sebedale amacala. Kubikwa iningi liphanga lichaphe umngcele libuyele eZimbabwe ngemva kokudala icala kungelandlela yokuthi amapholisa angalandela njani umzila wabo. AbeZimbabwe kwele Botswana bafana lomzana Andreas Banda bathi kusuka komisele iningi uma kulabanye abadala amacala ngoba amehlo azahlala ekibo.
Imbiko etholakala isikhathi esiningi ukuthi abantu abasuka benze amacala phakathi komngcele weZimbabwe leBotswana ngabantu abasuka kwele Zimbabwe iyadanisa ngoba isikhathi esiningi uzafica ukuthi labantu bekhaya abakhweduzanda lawo macala kodwa ngenxa yokuthi nje sekwavela kwaba injayelo ukuthi icala lingenzakala phansi komngcele weZimbabwe leBotswana kuyaba ludaba lokuthi ngabantu baseZimbabwe.
Lo ngumbono kamnuzana Dumezweni Ncube ohlale eHabron othi kumele abantu bezame ukuzibamba ungangcolisi igama leningi elidinga ukuziphilisa indlela eziqondileyo kwele Botswana.
ngekuthi zonile imvunyo noma icala selidalwe ngabantu balapha eBotswana kulomuntu oyedwa nje ulebizwe laseZimbabwe ukhanya sonke abantu abaphuma eZimbabwe sesingcolile kuba lihlazo njalo abantu bacina besikhangele ka sonke ingazathi singamasela basikhangela ngelihle lifana naye
ocubungela ngezombusazo umzana efihle lancube ugcona isimo esikhona ekhaya ngokudalwa kwamacala abahlala kwamanye amazwe
indlala lokuswelakala kwemisebenzi okubangwa yikubuswa kabi kwelizwe yikho kubanga ukuthi abantu baye kwamanye amazwe ngalesi sikhathi ke sikhuluma ngalabo abaya eBotswana bafike khona benze izinto ezingathembakalanga njengokutshontsha lobunye ubugebengu babalekele kwelaseZimbabwe nxa ungalungisanga ipolitiki kakusoze kulungeze umnotho nxa zingalunganga ezomnotho asoze kuphela ubugebengu lobe sibabona ukukhulunywa ngabo eBotswana
uncube uthele eBotswana kumele liphathisane leleZimbabwe ukuthi kubuyiselwe isimo somnotho endleleni ukuze ungabi lodubo lwabantu abachapha emncele kuyadala amacala
Botswana ifanele incedise ukuthi kulungiswe ipolitiki eZimbabwe ukuze kulunge ezomnotho zenze ukuthi kungabi lobugebengu kuleli yalizwe kodwa bangancedisana leZimbabwe ekuthini iqhubeke ibusa kabi ngalindlela akusoze kuphele lokho abakhala ngakho indlela yokulungisa ikulungisa ezepolitiki umnotho ulunge ngokunjalo leBotswana ihlale kahle izahlala kahle nxa abantu beZimbabwe labo sebehlezi kahle
ngenxa yokuswelakala kwamathuba emsebenzi eZimbabwe inengi lisithola lichapha umncele lisiya amazweni afana leBotswana kanye le South Africa abeZimbabwe bazithola begconwa ukuthi badala amacala kukanti njalo babhekane lezondane ukuthi bathathela izalwane imisebenzi inengi labaphumela phandle kwelizwe alancwadi zokungena kulawo mazwe ngakho kuba nzima othaba umthetho bazi indlela zabo ngingumqondisi Dube endaba ze Studio 7 ngisabron kwele eBotswana
Siyabonga mqondisi Dube okwamanje ke ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amanzi edamu leKariba asenganeno kulandela ukuna kuhle kwezulu kwezinye izigaba zelizwe Lokhu kuyathembisa ukuthi amandla kagetsi asezavalwa okwesikhatshana esifitshane kula lokhu obekusenzakala, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umgcinisihlalo wekhomishini yezokhetho unkosikazi Priscilla Chigumba usethwalise nzima amakhomishina awala ukusayina ugwalo lwe-delimitation olwaqhutshelwa umongameli Emmerson Mnangagwa. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyalibingelela kuStudio 7 abaphathi hlelo kanye labalaleli ngezindawo la elikhona salibonani ngumagolide okhulumayo bathi umntwana ongakhaliyo ufela embelekweni silama teachers kulesi sikolo abathathu abafundisa eprime abakhuluma isishona kanti last year sike sayizwa indaba mayiphuma khona lana kuStudio 7 ukuthi umnyaka mawuqala akuvumelekelanga ukuthi uteacher ahambe yofundisa esikolo seprimary ma engazi ulimi lwala kuleyo ndawo uteacher ka grade 2, uteacher ka grade 5, uteacher ka grade 6 bonke labo bakhuluma isisho. Umntwana usuka ku grade 1 bamfundise azazi iziqa labonkamisa labongwaqa. Mayifika ku grade 2 kuyaphela konke ngoba lo teacher loyo akazi lutho ngesindebele. Maye sefile akasaphinde avuke umntwana ngoba umntwana mawumfundisa uhlanganisa imother tongue yakhe lo limi lwasemzini. Konke lokho abantu bethu abangakutholi. Sicela lisizo bo umthwakazi omuhle. Afi vuka
mthwakazi linjani ku studio 7 ngezwe lapha kuthiwa ebinga umnyaka ka 2018 izanpf yathola around ngayo 9000 ngibelithenga 10000 iccc yathola 18000 manje 2023 kungabuya umthwakazi la ushare thole 9000 iccc la ithole 9000 izanpf isithola 10000 kalibona ukuthi services nikeza izanpf amandla kungani kanti ama opposition party lawo engahlali phansi ahlangane kuyenze kumbe umanyano ukuthi bazashayana ukuthi hayi wena MRP uza contesta endaweni enje wena CCC u contesta endaweni enje beshayane nje benikazana kube kuhle hayi lokho abafuna ukukwenza ukudivide ama vote lokho
livuka kanjani balaleli be studio 7 livuswa nguhlanhla mahlango sebutswana e Francis
Tau Gate efletini lapha ekhaya lapho ngizalwa khona elupane esigabeni semalungu ngivusa umama lapha nanhlanhla lonkomo RJ lonkosikazi wakho Priska Nkomo lomdala undevulo sathulane lomaluma mopholu ngwenya ujabulani ngwenya laba kobabazala kwana mdumisi laphana londlovuma joyana laphana ngithi seliqedile ukulima yini kukhangeleka kunjani lonyaka savuna yini ngithi ngiyabonga yimi usobhukwenu wemalunku lapho umhlahla mahlanga tisale ngomusa wenkosi amen.
Sanibonani mahlabezulu balaleli konke nabasakazi be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Okhulumayo lana lichagwane elikhulu esigabeni sakosiwowo kwelase-Plumtree, kodwa ngikhuluma manje ngilapha emzini omkhulu wase-Deep Sloot kwelase-South Africa uKhanyani Ncube. Bakithi ngithanda nje ukuphawula nje indaba nje encanyana nje lapho ukuthi ngibe lombuzo nyana othile ukuthi kanti kuleli lizwe lethu bakithi laseZimbabwe ukuhlangana nje kwabantu belungisa izindaba zabo sekulicala yini na, ngoba ngibona abantu bebotshwa buthaphuthaphu ikakhulu laba okuthiwa ngabamabandla laphikisayo ukuthi ama-opposition parties. Bakithi kunzima bakithi kulumhlaba esiphila sikuwo ngaphansi kwemibuso le yabantu abayivotelayo abayinika amandla kuba ibaphathe. So ayi bakithi njengoba nje kusiza ukhetho oluzayo bakithi abantu kabavote kakhulu ngokunazelela ukuthi befake umbuso ozabasiza ngakusasa ubalungisele ikusasa labo okuyikuthi yi-future. Angibonge bantu bakithi, amen kuleyo ndawo.
Yebo Studio 7 onke linjani khona ngapho, hayi thina sitaba esisenzela khona lisinika lokhu. Mina bengilapha kulo baba lo kuthiwa ngumavaza lo ohlala eCanada ngokuhlala ngapho. Vanza lo uzenzo wenze kanti uZimbabwe engaboni ukuthi zale Zimbabwe yathi kule uvumo akana kuphela lo uzenza lokhu yenza lokungapha kwizinto kwakhona nxa kuthi izinto nje ebantwini kazitshengiswa abantu. So nxa izinto zingaze zibuye zisuka zithathwe ngabakhulu ngabiphathi bazisa ngaphi izinto ezizencedisa. So wena Mavaza uhlala kuhle eCanada yakho le ungabotshela abantu into engasebenziyo, dlani imali yakho le oyidlayo abantwana badubeke eZimbabwe yehluleka stiri mhlala udlima imali yakho khona ngapho ungabo sikhulumela into ezingekho lapho eZimbabwe. Impela luzinganceda yancedayo kwaziwa nguwe lokhu, yikho bekhuluma ukuthi kuthathwa yini abakhulu. Cela usixolele dlana kuhle imali yakho ngapho.
Studio 7 salibonani. Ngibulisa nje kumagumbini amanomhlaba zonke iy'ngane zikankulunkulu ngibulisa. Nginenkinga mina kahle kahle ngiphila nendiwendo, ngibuya elupane ekhaya, ngibuya elupane ejibaji ekhaya lapha. Ubaba wami wayelisosha watshona ngo-96, umama wami yena watshona ngo-92. So ubaba uthe tshona amabhuku azange sawathola thina amabhuku okuthi ukwazi ukuyaklenywa imali zakhe zokuba lisosha. So asizitholanga amabhuku lana siwatholanga. So singatholanga, azange sathola even isenti kuleyo mali yakhe wafanele sinjani siyithole, kodwa sasibancane lathi ngesikhathi imali ziphuma kwakungala muntu owayezakhona ukusimela endabeni zethu. Kwakungala muntu owayekhona ukuthi esimela, ngoba laba abanye babomncane babomdala babekhona bona kodwa azange baba le ndaba ukuthi beyilandelele into le. So kodwa esami isifiso ngifisa ukuba ngumlimi, ngoba ubaba wayengumlimisi vele. So esami isifiso ngifisa ukuba ngini? Ukuba ngumlimi. So angazi ukuthi ngingahamba kwiphi department lapho abangangisiza khona ngendaba enjalo, angazi. So ngicela usizo Studio 7 uhlabe lulawule.
Sanibonani Studio 7 siyabulisa futhi mbuya kuphinde futhi ngithe congratulations, siyabonga ukukwanisa i-20 years kodwa hayi ayizange yaphuma. Angazi ukuthi kuhambe njani kodwa hayi into esiyibongelayo ukuthi hayi liqhubekele siyaphambili lingabuyele emuva. Ngazo zonke indlela elikhipha ngazo izindaba qhubekani liye phambili, emuva kusincedisi kodwa kuyaphambili kuyaphumelela. Yikho selibonwa ngabantu abamore than 1 million or 500 million all over the world, selilalelwa ngabantu abaningi kakhulu ngendlela elikhipha ngazo iy'ndaba zenu. Ngisengalifanisa labantu ukuthi thina ngama-80s ngama-70s sasivula iradio Zambia ukuthi uzwe ungaphakathi ngoba
Mbaso kutua otine nero ne maziru kuberenga wa nandani mwabwe Zimbabwe erotisha kwa so ukurunya manga njomba kusesa kala katesi. Thank you very much kubekandie pambili hailinga kata zeke mwuto se kukile uyazama. Thank you.
Hey Studio 7 dinjani inkinga yukona la kuloba baloba mti Joseph Chuma lo ayeli mchete zambu katu umtlobo vanbena lo ba wena baba Joseph Chuma tonsu ema teplenda sakufuzi kukio kwa ngawye zamata agamnanga kwa imashuni asakufune matepeleni kantuwa inabandu labula lo kulubetu labaza alubetu manje fuse liwezo doko gindo gwenu ayeza mkutili sikuwa nipi man kali nga wanda wanja nga sikuwa nipi ya wanya wanda owazi wepe kutla lukuluma manga everyday nguwe unka ono mnanga kwa ngalu wati lalani katilegati intela iliswa umkawi ayeza mkutili sikuwa nipi ya wanya wanda wana mtala wana Joseph Chuma lo kaule wakareza mkutili nja nisikuwa nipi singa bantu lati njena kota intuwa mfungli jana ayu kinyo ni andisa ya ngasha biyezu su
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ipolisa lesithupha eletheswa icala lokubulala umtshayeli onsundu seqotshiwe. Amanye amapolisa amahlanu wedolobha leMemphis ansundu aqotshwa umsebenzi ngemva kokubulawa kukaTyre Nichols. Watshaywa kabuhlungu ngemva kokumiswa ngamapolisa la emgwaqweni. Ngempelasonto amapolisa ethule imfanekiso kamabonakude etshengisa uNichols etshaywa kabuhlungu ngamapolisa la. Kuvame ukuba ngamapolisa amhlophe atshaya kumbe ukudubula abulala abensundu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe umnumzana Difa waJapi Bangodube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukubulawa kukaNicholas Babugande kube yinto ethiye abantu abaningi bezibuza imibuzo eminingi, ikakhulukazi indlela amapholisa aseMelika aphatha ngayo izimo noma izigameko nxa kungabe kuhlanganisela umuntu omnyama phakathi. Nxa sisikhangela indlela uNicholas abulewe ngayo, indlela elichuku kanjana kutshengisela sobala ukuthi imfundiso abayitholayo amapolisa aseMelika kukhona okutshengisela sobala ukuthi imfundiso abayitshelwayo inoma noma umhlophe noma noma umnyama. Kodwa ke nxa ku police force batshelwa nje ukuthi umuntu omnyama noma abantu thizeni kufanele ukuthi batreatwe indlela elichuku efana lendlela lesibone uNicholas ebulawa ngayo.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi amapolisa eMelika abe lochuku ikakhulu ebantwini abensundu?
Engingakuphinda njalo wabugande ukuthi imfundiso noma ngithi kuma training institutes yabo, ama training institutes yabo noma lama commanders abo abayibo abaphetheyo abamapolisa yibo abavumela izinto ezinje, noma ngithi imfundiso yabo yiyo egxila kakhulu ekuthenini umuntu omnyama uyingozi kakhulu. So ngaso sonke isikhathi kufanele ukuthi nxa ungabe mhlambe uhlangana laye atreatwe ngendlela enzima kakhulu ngoba besazi ukuthi umuntu omnyama ilungelo lakhe liphansi kakhulu ilungelo lamakhiwa. Siyazi ukuthi ezikhathini eziningi amapolisa abalokuhlangana lama gun violences lapho abacina khona bedutshulwa, kodwa ke bayakhohlwa ukuthi indlela le iyiyo abenza ngayo bephatha ngayo abantu abamnyama kanje yiwo kugcina kusenza ukuthi uhlale ngaso sonke isikhathi kungabi lokungaboni ngasolinye phakathi kwabantu abamnyama labapolisa. Abantu abamnyama bengasathemba amapolisa ngenxa yezigameko ezinje zina lezo zokubulawa kwabantu abamnyama mahlayana. Into ekhona uhulumeni waseMelika kufanele ukuthi into efana le gun crime eyiyo edala zonke zina lezi zinto esizibona namhlanje abantu bebulawa mahlayana, ukuthi nxa bengathi control indaba ye gun crime yiyo indlela ezakwenza ukuthi nxa umuntu bembona bengamboni njengesithi esingakhipha umpopo sidubule, kodwa bambone njengomuntu ofanele ukuthi abanjwe aboshwe ayegwetshelwa lelo cala alenzileyo. Kodwa kubona into yokuqala nje ukuthi yingakho ngaso sonke isikhathi ukuthi bona nje amapolisa nxa behlangana lawe into yokuqala nje ukuthi batshengisela ukuthi bafuna ukuthi bakudubule. Kodwa ukubuhlungu kukaNicholas ukuthi kona uye wabulawa engelawo umpopo uye wabulawa engela sikhali asiphetheyo ebulawa ngokutshaywa ngendlela ebuhlungu kakhulu ongakuthi kufanele ukuthi lawo bana laba abakwenzileyo bana laba uloba ukuthi noma ngabantu abamnyama abakwenzileyo bana laba amapolisa amahlanu akwenzileyo kodwa kufanele ukuthi bahambe behlala lengalo yomthetho njalo noma nxa kuvuma abahambe bayibhadle ijele nemisebenzi yabo ibaphelele ngoba kube isibonelo sokuthi akukhethelekile ukuthi ngubani kodwa nxa ukuthi ulipolisa usebenzisa amandla akho ukuthi uzwise abantu ubuhlungu noma wenze izinto ezingalunganga isiphetho sakho yizo sena leso sokuthi uzahlala lengalo yomthetho.
Hello ke ngumnumzana Difa wajaphi Bango Dube isizalani seZimbabwe esihlala kwelebilitane esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngu 7:30.